soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezokuphoyisa ikhuphule imbadalo yokugada imichova lamabhasi yayo ngokuphindwe kabili.
Kulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access lalo. Konke lokhu ngibona ngazathi kubangelwa ukuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le monopoly.
Namhlanje ke kulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa benkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo ukhuthaze abantu ukuthi bebambane.
Inkosi uMzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi uMzilikazi wakuqala kaMachoba. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa uMthwakazi namhlanje esithi iMathebele Land.
Uhulume nje uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa umkhuhlane we-COVID-19 nxa zitholelele igcikwane emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzalondoloza imuli zezisebenzi zakhe ezizabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 nxa zithole igcikwane leli zisemsebenzini ngokuzibhadala umholo womnyaka wonke phezu kwalokho ababe befanele bekuthole. Ubikwa isithi wenza lokho ngoba uyananzelela ukuthi ezinye izisebenzi zakhe zisebenza gadalala ukuqhuba inhlelo zelizwe lanxa kulegcikwane leli. Lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi sebezinkulungwane ezifika phose isikhombisa i-6837 asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni, njalo selibulele abedlula amakhulu amabili i-206. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi sebelobele uhulumende eyinye njalo incwadi yokuthi bexoxisane bengezelele iholo ababalisi ukwenzela ukuthi bengakhalali umsebenzi wokungaphazamisa imihloliso esihleliwe.
Uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu, kathi ke intengo yenyuke kakhulu yezinto. Ilona iholo lasala lokhu limi kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sika-August. Phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingange-830%. Lokhu kutho ukuthi bavele ngabasela ngejoyina isenti abayithwalayo besiya ezindlini. Ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe yimadlanyana yokubhadala izikweletu ezinintsha eyabe selazo, ngasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi. Angakwenza njani kuhulumende lokho? Kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo, angabe lokhu ecatsha ngokuthi kule-COVID, kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi i-COVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangana. Nxa sesiyavula, kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali, ababalisi, abantwana, ezwe imibono yabo, angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile, lokhana hathi, lokhu zakuthatha, lokhana hathi. Kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende. Siyakukhuthaza ke lokho.
Ungasichazisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini, njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube nomhlangano? Yena wathi hayi.
Okwakuqala ebesekukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America. Lo kube kungumkhankaso sisukela kudeni. Kanti ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqulwa ngoba idola leZimbabwe lingani ngalimanga kuhle, liyantengantenga sonke isikhathi. okunye njalo sasithi thina uhulumende nxa esebhadala la imali le athena iCovid allowance ngayo uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenzelwe imali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya. Okwamanje le mali ingathi ibotshelwe, ibotshelwe kulo futhi idola leZimbabwe, kunzima-ke ukuthi uyisebenzise. Ye, sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili, sikhuthaza uMnumzana uPaul Mavima ukuthi akukhuthaze labo abaphethe inkundla NJMC ukuthi bahlale phansi baxoxisane.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyezimtha. Sixoxela eseyabare. Inkampani yeZimbabwe United Passenger Company Zuko isikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye lamakhombi ayo ngokuphindwe kabili, okutsho ukuthi labo abakade bebhadala amadola ayisitshiyagalombili sebezabhadala alitshumi lasithupha njalo njalo. Inkampani le yethule lumbiko njalo yathi imbadalo le izahle iqale ukusebenza ngokuphuthuma, okutsho ukuthi yiyo imali esivele ihlawulwa. Amabhasi ezokho kanye lamakhombi la angaphansi kwale nkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Uhulumende wathi amabhasi ezokho kanye lamakhombi angaphansi kwale nkampani yiwo avunyelwayo ukuthwala abantu ngesikhathi kule gcikwane le-COVID-19 ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Ngokuhlaziya lolu daba, sixoxe nomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Kuliqiniso yikubana abantu kunzima vele bazaqhubeka bethwele nzima, kodwa kungena edorobheni bazangena ngoba yikho abadinga khona, kodwa ulabanye abantu abangasenelisi ukufika edorobheni ngokoma kwezinto. So mbona ngazathi masekunje siwile, ulabanye abantu abazabe bekobulawayo kodwa i-city center bengala access layo. Konke lokhu mbona ngazathi kubangelwa yikuthi bathe bekhipha othova, benze ngani othova, badula kakhulu kodwa besenzela ukuthi bona bebe le monopoli. Njalo ifuel uzathi uyakhangela ikontrolwa yibo bona laba basemandleni. Uma uyathula ulalele uzathola ukuthi kuthiwa kule khatheli abantu abangabangani babo abaku inner circle yabo abayibo abarun ifuel. So mbona ngazathi konke lokhu kuyisibonakaliso sokuthi akulalutholoza njani oluzaphuma for abantu.
Siyananzelela njalo ukuthi idola leZimbabwe lalo liyawa amandla, njalo le ntengo yephethelo layo iyakhuphuka. Kuyini uhulumende angakwenza?
Inflation izaqhubeka iqansa ngoba as long as ifuel layikhwelile kutsho ukuthi imali yethu iyaqhubeka isiwa isisindo. Lokhu mbona ngazathi eqinisweni labo bona laba abaphetheyo abasela mandla okuthi bekubambe njani bona, kodwa okuliqiniso ukuthini bazenzela imali bezinothise at the expense of amaZimbabwe ngoba silabantu ababusayo bephinde bebe ngotsheketsha abayibo asingathi ngo-business people. So bona kubo is about making money. Njalo ungakukhangela kuzaba nzima even kubona laba abalutshwana abasasebenza ngoba okutshengisa ukuthi uma ukhweza izinto after abantu sebeholile uthi akubhajetheki.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu, sixoxelaye ekobulawayo. Namuhla ke kulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, njalo omunye wababikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo ukhuthaze abantu ukuthi bebambane bengakhethani ngemihlobo ukwenzela ukuthuthukisa isizwe semaNdebeleni. Okunenga lolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumele sikamnumzana Khumalo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Bekuyikukhumbula engakuthi isikhumbuzo senkosi uMzilikazi wakuqala okamaChobane, njengoba sonke sisazi ukuthi khona inkosi uMzilikazi okamaChobane ukhotheme mhla zihlanu kuyona linyanga kaSeptember ngo-1868. Yiyo injongo ekade ikhona namhlanje umcimbi lo ubanjwe inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ubambele kukhasi eleFacebook banenga kakhulu abantu akade bewothamele lo umcimbi
okuyikho ngathi ukumqoka okukhulunyiweyo ukuyini
inkosi umzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi umzilikazi wakuqala kaMachobane wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa ngumthwakazi namhlanje esithi iMatabeleland uthi sakhiwe kakhulu ngenhlanga ezehlukeneyo ubekile futhi lokuthi phakathi kwaso bebekhona belungu bebekhona amatonga bebekhona abeshoneni bebekhona kanye uzwakhuluma lokuthi kulomunye umlungu wabhalayo wathi khona yena umzilikazi belo dokotela omunye babo wayevelela esishoneni wathi ngokusuthiseka kwakhe ukuhlala esigodlweni wazi wabiza ngisho lemuli yakhe so umzilikazi ube ngumuntu okade lothando kakhulu njalo ehlonipha ubuntu babantu ehlonipha izindimu zabo ehlonipha ubuntu babo ehlonipha amasiko abo yikubona lanamhlanje izizwe lezi lokho eziphila zilayo ilokhu izindimu zilazo izindimu zazo ziphila zilawo amasiko abo so ukhulume kakhulu ngezinto ezinjengazenzi ukuthi lamanje kathesi kumele ukuthi abantu sihlangane abantu sithandane kungelani lokuthi wena ukhuluma luphulimi ungabe uvele ebutonga ungabe uvele ebuvenda ungabe uvele ebusutwini kodwa konke lokhu kumele kube umnotho kithi kube luthando kithi ukuthi khona izindimi zonke lezi zibe ziphila ngoba yikho kwakufunwa inkosi umzilikazi ngiyabona
lo umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Khumalo obikwa engeyinye yenkosi yamaNdebele sixoxela ekobulawayo
lamlela ntwandwe
izakhamizi zezansi emaNdebeleni zikhala ngentengo ephezulu yamakhuba nesanyelo ngesikhathi sekulungiselelwa ukulima uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
ikhuba lokulima ngenkabi libiza amadola emelika alikhulu lamachumi amabili $120 kuthi lidonsa ngoba bhemi lona libiza $110 inhlanyelo lesisindo samakilogram alichumi ibiza inkulungwane ezintathu zamadola kuleli £3,000 osekujeyiningi lezakhamizi lizibuza ukuthi lizalima nalo nyaka iningi lezitolo ezithengisa amakhuba la kaliyamukeli imali yakuleli ukungane kuhle kwezulu ezansi emaNdebeleni okudale njalo ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane eziyithumi lasithupha nyakeni sekuthi iningi lezakhamizi libhekane lendlala njalo lingelazifuyo zokuthengisa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi intengo yamakhuba lenhlanyelo iphezulu kakhulu omunye wabo umnumzana Darlington Dube odabuka ematopo
singasakhulumi ngekhuba eliyi-$100 sikhangela ukuthi umuntu ongumlimi uyathenga isikali sokulima siyi-100 rand umhlathi wekhuba yi-100 rand ma ubhekile imali enjalo abantu kabalayo ngonyaka ophelile isivuno sabantu basemathekweni South abatholanga lutho ongawukuthi kwayona inhlanyelo yesintu esithi inhlanyelo abazoyithatha esiphaleni ngabalayo
amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo Moyo oyemawane
lo nyaka ukulima kuzaziphazamisa kakhulu njengoba vele sesendlaleni lezinto ngaziyadura kangaka so inhlanyelo vele kasila asila ngoba vele abantu kumnyaka kuphele vele kabazuzanga ukuthi ngathi bagcina inhlanyelo nxa isenza 3000 so hayi lokhu vele lo nyaka sesakwazi ukuthi sizakuphatha sikuthi ngoba lo nyaka lamakhuba asile kufuna izikali kufuneka into zakhona ziyadura kakhulu ukuthi asakwazi ukuthi kathi vele sizabamba ngathi sishiyanga
umnumzana Phakamile Ncube ongumlimi wemkuwa ekhezi uthi ngaphandle kokuthi baphiwe inhlanyelo ngokhulumende abasoze bathola isifuno esihle lanxa izulu lingana ngokufaneleyo
amafama abaningi kuze kube nawo hlahlale ngamanye ufamazi ngoba afuna ukuphiwa abekhongozela ukuthi ayithola inhlanyelo aphiwe namakhulu but isikhathi sakhona sisadlula sisebunzimeni obukhulu ukuthi sizasebenzisa inhlanyelo engelasivuno esihle esingathi ngama return seed kodwa ungazinika isivuno esaneleyo njalo kulonyaka sikhalela ukuthi kuthiwa kuzaba nezulu senkingeni enkulu kakhulu asikwathi sizaphephela kubani njengoba vele sizingane ezikhala zingalayisi
umnumzana Thabane Jume eflabhuse insiza uthi ngaphandle kwentengo yamakhuba ephezulu izifuyo seziqalile ukucuba okokuthi kuza kuba nzima ukuthi balime ngazo
khona izifuyo kathi singakhangela vele zicakile and lonyaka vele izulu angithi akwazi ukuthi kazange line kahle komo zicakile amadonki acakile so vele yikho kuzayenza ukuthi le kulimeni lapha kube nzima phoke sesikhuluma ngezinto ezinjengayo umvundiso inhlanyelo amakhuba kuza kuba njengabalutshwane lapha lalaphayana abaza kwenelisa hhayi abaningi thina kuzaba semandleni enkosi ngoba intengo kayibambeki
asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Ensias Masuka ngoba engasabelanga ucingo lwakhe ngesikhathi sidinga ukuzwa amalungiselelo ohulumende awenzayo kunhlelo zokulima kodwa emnyakeni edlulileyo ohulumende ubesipha izakhamizi inhlanyelo kanye lamathalakithi okulimisa lanxa iningi likhala ngokuthi impahla lezi zithwelwa ngabaluthwane abasekela ibandla elibusayo leZANU-P F nimele umsakazo weStudio 7 nisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo sihlaziya udaba lokutshengisela abakuxoxileyo okuqale ngeviki edluleyo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlela umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uhamba njani umbhikitsho wena
uhlelo lwethu kumbe singathi umkhankaso wethu wokuthi izisebenzi zithole imali elohlonzi luhlelo oluqhubekela phambili sithe nje siluqala sakubeka sobala ukuthi akusoze kube luhlelo kumbe isenziwo eselanga elilodwa kuzathatha ke isikhathi esithize siloke siqhubekela phambili ngenkulumo phakathi kwethu siyaqhubekela njalo phambili ngenkulumo namaqhathi asebevumile ukuyibhadala leyo mali
ungazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwenu kahle kahle luhamba njani lwenziwa njani njengoba abanye bathi abakaboni lutho ikakhulu labo abangasebenzisi
kulabo abangasebenziyo kungathotha kungathatha ke isikhathi ukuthi benanzelele ke ukuthi kukhona okwenzakalayo yini kumbe akukho ngokuthi phela sasivele sibukeli kwabasobala ukuthi sikuqondanekela labo-ke abasemsebenzini njengoba sasikhuluma ngendaba yeholo abaningi-ke bangathi ababoni lutho ngokuthi babejwayele phela ukubona lokhu ababekubiza kuthiwa ngama-national strike ukuthi sasidonsela uzulu-ke omningi emgwaqweni ayisiyondlela-ke esathumatha ngayo-ke kumbe singathi esaphuma ngayo kuzakwenza sathi khona izisebenzi kazitshengisele-ke lapha ezisebenza khona sibona-ke ukuthi yikho ukwenzakalayo izisebenzi zingazi imali nxa kuyikuthi abantu bakhangelele ukuthi sincedise lalaba abangayiyo emsebenzini luhlelo esingalukhangela ngokuya kwesikhathi uhlelo esikhuluma ngalo luhlelo esasiqondane lokuthi singenza njani ukuthi abaqhathi besinike imali elohlolo.
Manje ngokubona kwenu khona lokhu kuyasebenza na ikakhulu nxa sikhangele ukubana izisebenzi ziyaba zisikhona emsebenzini. Kuyasebenza yini khona lokhu ukuthi ngiselele kwenza?
Njengoba ngisitho nje ekuchilo nje ekuqaleni singazi ke ukuthi uZulu ukhangeleleni kiwo kithi. Ngisitshile ekuqaleni ukuthi singathi imbangela kumbe sikukhangeleleyo ikuthi abantu bathole imali. Sithe siqalisa lolu uhlelo sesibone ke abaqhatshi abaningi ama-companies athize bebiza ama-workers committee esingathi yizisebenzi ezimelela izisebenzi kumakhampani ukuthi kasihlaleleleni phansi siphanane imali. Kithi yikho esasikukhangelele singazi ukuthi abanye babekhangeleleni. Yikho ngisithi phela kithi lolu hlelo luhlelo oluphumelelayo ngoba phela abaqhatshi nabo baya sibiza bathi ke bayabhadala ke imali elohlolo. Ama-companies athize singathi sebequme umholo phakathi hafu banika ke ingxenye banika i-RTGS ingxenye bayinika be-US dollar. Sibone ngani singathi ngesilungu ngama-positive kutshengisela kuba ungcono. So ama-members ethu ayabenefitha ngalokhu esikwenzayo. Yikho esasikhangelele.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu. Ngavalelisa abalaleli.
Lo bekungumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeleli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya ukusilela kwamanzi lamagetsi kuleli dolobho nangokuvulwa kwezikolo.
Kwathi senzima kakhulu ngoba uyabona kulo mkhuhlane oku-COVID uzamemetheka sikuthi uza kuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho. Amaza aqogelelwa njalo aphephe ngobunono obukhulu. Awusazibona umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe khangelela ukuthi kusasaza athatha ngayo. So lokugeza kwazo zone zezandla kuba nzima kakhulu. Lokuwasha izigqoko zonezi kuba nzima kakhulu. Okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uhlale ukhona ungaphumi ebantwini ngoba amanzi sibili kobulawayo awakho.
Ukusilela kwamanzi lamagetsi kungabe kukhathaza kakhulu yini abesifazana labantwana abangamantombazana njengenhlala yenza. Njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi yibo abahamba ukuthi bayefolela amanzi kumbe bayitheza inkoni kumbe liyabona yini labesilisa labo sebencedisa.
Phangela uhlupho lwevesi lolwamanzi sokufanana khathesi sica amajaha labo baba behamba labo bethwela amapheyili izigubhu lezi besiyodinga amanzi. Sokufanana akusela ukuthi ngubani ngoba shiwa amanzi kawakho siphosa saqeda iviki khathesi singalawo. Phosa yathi goqo iviki singalawo. Wonke umuntu ubhizi uyaphuthuma udinga amanzi. Ama-water bowser lama-kiox anganceda kodwa okubuhlungu yikuthi kumele uvuke uyofuna ulayinele amanzi. Okuthatha isikhathi sonke phose ungekho ngekhaya. Omama bavuka bahambe bahambe ngoba engavele esukela inini ngasafika angene lapho awathola amanzi. Abanye baze babuyele bengawatholanga amanzi ngoba isikhathi sesihambile abantwana bengaphekelwanga imisebenzi yezindlu ingezwanga. Njalo khonokho kuyingozi ngoba uzafisa ukuthi labasela asefika nje azenzele santanda ezindlini bekwazi ukuthi abantu ngabakho bayedinga amanzi.
Selaxoxisana yini lekhansili kumbe uhulumende ngokuhluphayo khonapho edolobheni lakoBulawayo? Sibona njalo ukuthi kulabanye asebelezifo ngenxa yalokho.
Ye, kukhulunyisenwe lo khansili langohulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethandaba ezinjengabo Bulawayo Progressive Residents Association, ezinjengabo Bulawayo Vendors and Traders Association, abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG. Basebenzile kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethandaba, njalo bamile bamanya banqoba kakhulu bancedisa imuli lezo bezithe zalahlekelwa ngesikhathi samanzi eluve. Bahambile babe yinhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela imuli ezithe zalahlekelwa ngabantu bebulawa ngamanzi lawo, babaphathela lama-groceries okuthi abancede. Basebenze kakhulu bayaphindaphinda balokhu bebancedisa. Sabona futhi le-1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi, inikeza abantu ngamabhawuza. Siyakunqoba lokhu, basebenzile kakhulu. Sisamelele ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba le ifakiwe emthethandaba, ngoba ifakiwe ngempela kusamele kwazakali ukuthi kuyaphuma njani, yaphetha njani. Ngiyakhulunyisana kakhulu lohulumende lecouncil.
Okunye ongathi kukhathaza abahlali bakubulawayo kuyini?
Ngesikhathi se-COVID kubuhlungu kakhulu ukuthi sibone i-transport ihlupha, i-transport iyakhathaza, njalo sikhweziwe. Sibone sokuthiwa sesiza intengo sizaba idabu yale kade khona emchoveni lemabhasini. Kunzima kakhulu ku-transport, yikho kuza kwenza lali into okuthiwa yi-COVID ingapheli, ihlale lokhu khona imemetheka ngesiqubu esikhulu. Sikhangela labantwana bezikolo kulokhu kuphikiswana kusiwane kuthiwa bazavula. Siyafisa sibili ukuthi ngabe laba abanye bayabhala ngolunye uhlupho khathesi olukhangelwe ngabazali olubhekane labazali, besesaba ukuthi abantwana ngeke bawuthathe yini umkhuhlane nxa besiyabhala behlangana ezikolweni khona ngale. Sikhangelelele ukuthi alubani uhulumende uyancedisa ukuthi kusanitize ezikolo, bathengelwe nama-mask, ngoba isikhathi lesi sibone sesibizwa nje lapha ezikolweni, sitshele ukuthi kumele sizibonele ngento zonke. Ngolunye uhlupho olukhulu ngabantwana, ngoba imali yakhona thina kasilayo.
Leyo-ke kuyingxoxo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Nanko umculo othi SingamaNdebele esiwethulelwa ngoZinja Siyamlungu. Ngesukanike sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Inkampani yeZupco ithi sikhuphule imbadalo yokugada amabhasi kanye nemichova yawo ngokuphindwe kabili. Namhlake kulilanga lokunanza ukukhothama kwenkosi uMzilikazi, siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.